Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Na kuze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 kuLwezi 2023 igama Muntungami Linkomo ezihamba phambili umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edale lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu. Kuqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kwabasekeli be-CCC abakucele likaChabangu labasekela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission koBulawayo izolo. Kwanela inyanga namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael umanyana weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu magaza nabantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olokuvala izikhenxe ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezochabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umthethwandaba lo uzahlala endaweni ezivalisa koBulawayo eHarare eLupane laseGwanda kusukela ngehola lechumi ekuseni 10 o'clock usiyavala ngehola lesinentambama 4 o'clock. Umthethwandaba weLupane uzabhalisa amabizo abazancintisa emathebeleleni North kuthi oweGwanda ubhalise abazancintisa emathebeleleni South. Abakucele likaChabangu labasekela umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa bazabhalisa bonke bephansi kweCCC okuzabangela ukuthi kube labantu ababili kumbe abedlula lapho abazancintisa kusikhundla sinye bemelele libandla. Intathelizindaba yethu Ezra Chisaspanda uxoxelo Chabangu yena osolwa licele likaChamisa lisithi usetshenziswa iZanu PF.
Asoke siyekele ispace, democratic space, for that matter, ukuthi singazisangeni yithi esasicreatayo kumele singene ku-by election.
So kungena banjani?
Sizasebenzisa uhlelo lonalo olwaluvele lukhona ukuthi ama-candidates ayekhethiwe, abakhona ama-candidates athekhethiwe ngezinye izizathu ezishiyeneyo. Umuntu waba ngu-number one wabuya wakhitshwa, kwangena umuntu vele mhlawumbe akade engekho ku-race kumbe kwangena u-number three. So asisoke sibe lohlelo oluza kuya lube khona ngaphandle kokuthi sithathe bona ababantu ababevele bekhethwe ngabantu sibabisele, ngoba yibo ababengama-favorites, yibo abantu abafunwa ngabantu. So sizababisela, yiyo i-opportunity esibanika yona ukuthi bayirepresenta abantu kuzindawo ezijiyeneyo, whether kusekhansilini kumbe kuseparlament.
Kunjalo kukhangale yini ukubizwa abanye okuthiwa yima-recalling azayenzakala yini?
Ama-recall azayenzakala ngoba into le yama-recalls kumele ibe yi-national. Udaba lolu olwenzakalayo alwenzakalanga emathebeleleni, but saluqalise emathebeleleni ngezizathu ezijiyeneyo. Sizahamba ke siye kumaswingo, sizahamba siye kumashonaland east, west central, sizahamba eManicaland, sizahamba eMidlands, sizahamba eHarare ngendlela efananayo ukusibuzisisa sicubungula ukuthi kungakukhona yini okwenzakalayo okufana naloko emathebeleleni. Kodwa sesivele sesikutholile ukuthi kukhona okwedlula futhi okwenzakala emathebeleleni. So ama-recalls, yes, bakhona abantu abazakhitshwa. Ukuthi kodwa abazakhitshwa nini, lokho kuzaba ku-leadership. Akusonto into engayikhuluma kathesi, bazabona nje abantu sebekhitshiwe kumbe sebesibabhalele izincwadi ukuthi sebekhitshwa.
bilizwi kubalandeli bebandla lakho le TRC.
Ilizwi ngelokuthi nansi isinqumo esesivelile esenkantolo, sisamukelenini celebratanini ukuthi selivunyelwa kathesi ukuthi likhulume izinto ezilihluphayo, selivunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeCongress, selizavunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeleadership ade liyikhalela ukuthi lifuna ukuthi lihambelani libe lama structures sathi siqalisa iMDC abantu babephiwa indlela la yokuthi bazikhethe ukuthi bazikhokhelele kuma district kuma ward sathi sesiku triple C kwathiwa kusela lokho khona kuyana akubla sense of ownership, i sense of ownership ukuthi into le abantu baze babone ukuthi ngeyabo kumele babe involved in it, babe ngamalunga ebandla njalo kube lama cards azaba khona, sizaba le drive yama cards ukwenzela ukuthi abantu bajoin iparty, ube le card lakho, abantu badingwe i regalia, badingwe ama caps, badingwe ama Zambia ukwenzela ukuthi kukhanye bagiye wazakale ubafanele lamaluba njengoba libona ukuthi iyelo inhleka okumangalisayo kodwa abantu akabalayo yona leyana uniform ibonakala kuphela ngemva kwama elections. So we will do that. I-office yami iza kukhangela konke konokuyana, so ngiyalicela uZulu ukuthi lisixhase kulolu daba lokuthi sizama ngendlela zonke ukuthi iparty siyibisele lapho yayivele ikhona, lapho lalikwazi khona ukuthi ipolitics nxa sifuna ukuthi sizidlale sizidlala njani, nxa sifuna ukuthi sikhiphe izano siyikhipha ngayiphi indlela, singeke sikhiphe izano ne-strategy of ambiguity, singeke sikhiphe izano ngokungena ngenyovane, kumele sibakhangele ngamehlo, siyibambe impofu, siyibambe inyati ngempondo, ayikhona ukuthi siyiflathele sibe sithi singayiflathela sithi sizakhipha okungemuva kwethu ukwenzela ukuthi ingene, singeke singene nyovane, nyovane akungeni le gumeni kuyazila ukuthi ungene nyovane.
Umnumzana Sengezo Chabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-Triple C. Lanxa abanye abakucele likamnumzana Chamisa bekufakaza ukuthi bazancintisa kulolu khetho, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osterlosi Siziva abaphendulanga imibuzo yethu. Bebengadobhi njalo incingo zethu. Kusenjalo kubikwa kuqhamuke ingxabangxoza kobulawayo izolo phakathi kwamalunga e-Triple C lapho abasebenza loChabangu abathi amalunga aleli bandla ahamba loChamisa ethu sele khona isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni. Uphugeni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenza keleyo.
Bekukhona okudinga ukuthi kwenziwe ezekhi lapha ezekhi ngale Belmont. So ngafika ngangena bekule 3 abafor wethu abarikholwayo. 3 or 5 or so, I'm not sure of the number. Ngafika ngabingelela abantu bezekhi, ngabingelela laba abafor wethu laba. Hayi, sibingelelane kube mnandi, sibili abanye, omunye azambize sibili international spokesperson, hayi sijoke. But hayi manje siyabuyela siyi-independent, ngithi hayi ngidifisela kahle abanye bambuze kathi sikhutshelweni thina, mina njoba ngiwakompofu. Sengithi hayi angazi, bese ngilanda umhlanga besefe, bese ngilanda umhlanga ngathi manje umalume wami limkhupheleni, nangumuntu wakompofu limkhupheleni. Omunye athi hayi mina ngilidonga, ngithi hayi manje thi ukuthi kube yi-mistake, bengamelanga ukuthi ngabe ngiphumile. And then it turns out ukuthi at that time bese kulabanye asebephume baya phandle bayakhuluma ukuthi ngikhona phakathi. So basebe bangabantu asebesenzana i-reinforcement, bafonelana ke baba abaningi. So mase ngibuya ke mina laphana ngifika ngingena emotweni kaMhlanga, kathi umfowethu sisosephumile ezwa le ndaba ye-reinforcement wahamba. Lo omunye olijayanti la uyakhuluma akazi ukuthi imphugeni wakhona uthi mnalinda uphugeni landinda uphugeni la. Mna sengimlanda uthi hayi impela uphugeni wakhona start i-selfie. Hhayi ahle yasuka ke lapho-ke kwaba ngumsindo-ke omkhulu ukuthi wena phugeni ufunde kakhulu. Awungeke ukuthi ufunde kakhulu wenze kanti ngithi ngenzeni mina ngoba phela mina kwami ukukhuluma kuphela anti mina ngingu-spokesperson. Kwathiwa thina singene singama-girlfriends manje lina selifaka ama-girlfriends ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani. Akho decision engiyenzayo lokuthi kungene bani kwathini angikwazi konke lokho. So i-reinforcement yabithe isifika-ke kuthiwa nanguphuge nabo bebeya bezogcwala lapho umhlanga wathi washesha-ke wavala imota-ke wa-drive away-ke. Kodwa hhayi bese kungumsindo ngoba usiso ubemi about 500 meters away uzwile umsindo. umsindo wakhona. They still remain abafowethu aba confused, of course. La my sense of my decisions, I'm not even there. Ngiyatshelwa mina ukuthi ayisokwenziwe lokhu lalo.
Umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezochaba ngu Usthandekile Mhlanga uxoxe njalo lobe ngomsekeli kaMeya wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena uxoxiswe nguChabangu ekubeni ngukansila weMpopo ma
incwadi yomungameli wethu bikhona lalabo ke abasayinelayo bakwa-accepta bamukela amaphepha ethu and we are happy ukuthi lokho sime lapho esasime khona and izakhamizi zakoBulawayo loBulawayo kuyakwazi ukuthi inkokheli zabo ngobani abantu bazakhuluma uBulawayo uzakhuluma
amalunga ebandla leno axotshwa kubandla le-CCC lomthethwandaba wokuvuma manje lizayinelisa yini ukuncintisa njenge-CCC amaphepha yena azapasa yini i-nomination courting hlala njalo ngasoza liphikise yini umnumzana Chabanga
hayi mina ngeke ngakhuluma ngoChabanga ngoba la ulahlekile uhlanisathi gange siyale mina ngikhuluma ngevision epart ekhokhelwa ngumungameli wethu babo advocate Nelson Chamisa uChamisa akazange xotshe umuntu umuntu lokho kwenzeka lemtoto endaba yebo siyakuhlonipha ngokukhona le but ngokwabo labo Chabanga lokho lingayabuza inkundla ye electoral court ukuthi kanti laba nibamukele njani njoba bona besithi baxotshwa singaze sibuyele besilikhule siyabuyela futhi besilikhule siyabuyela futhi kuzaze kulunge kuqonde ngoba asingeke salahlela amasilindo akho ukuthi hayi ngcono zidle abantu bakuBulawayo sozibe kuvuke xa bevumela lakho ke abakutshengise khonokho mhla ka-9 December bekhulume sithi hayi linasilazi laxotshwa
kodwa sokuzaba lama double candidates o-CCC ababili
hayi nxa bengabisa ama double candidates mina I'm ready for anyone ngimlindele lalo bazamfake ukuthi hayi ngena mina bengifuna yena uChaba ukuthi ezoncithisana lami la ukuthi sibone ukuthi indula ngomabutho okuphe kuChaba
sizwile njalo ukuthi kube le ngxabangxoza lapho umnumzana Phukeni ethuselwe khona ngamalunga ebandla le-CCC yaxotshwayo
hayi mina ngama-featuring ngathi angilanto engiyazi kodwa ngile mlayezo kumfowethu uPhukeni I think kumele eme lapha eme khona kuba uMonzora angiyazi ngoba akusisi latasimazi lokho ukuthi kube engxabangxoza phambi kwe-nomination court okwahamba njani kwatsho umsobho kwasala amaqanda hayi lokho asikwazi kuthe kodwa my advice as a brother it's a brotherly advice kabuyele ngakibo ule identity ulo phawu
umnumzana Donaldson Mabutho uxotshiswe ngumnumzana Sengezochabangu esikhundleni sikakansila wakoBulawayo futhi ube ngumsekeli kaMeya waleli dolobho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi liyanda inani labantu abafela emigodini yokwemba amatshe aligugu ngoba abanengi babo besenza lokhu ngaphandle komthetho emigodini eyingozi. Iphephandaba le-Herald lona lithi igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General omutsha unkosikazi Virginia Mabhiza ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo wathembisa ukusebenza gadalala. Sesingena kumbiko elisithumela yona balaleli likhuluma okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli mina since nje ngase ngingasavuli le Studio 7 because of i-CCC ilomsindo abantu bakhona balomsindo mawuthi uyavula i-Studio 7 uthola i-CCC abantu bakhona belomsindo bamanje ngamahundutula oluzwelinye libhonga ngaphelinye ngapha uchaba ngurongo whatsoever CCC liyayangisa okwamanje lithi alihambe ukuyovota ukuvotela amakhansela lisutsa bani lisutsa bani lisigwaza ngowenu lingacabanga ukuthi thina siyalincenga mali ngafuni ukuphuma vele eZimbabwe ichamisa ngabikhona vele kupolitiki because ichamisa kala sithunzi ichamisa lona umuntu ongala sithunzi wakho kwabulawa umbongeni incube phambi kwakhe president enjane nalelo mina kuba kuya ngami kuyingi family kambongeni incube kuba ngakhokhisa ichamisa 500,000 abantu bakhibo kambongeni incube makwe ukuthi basaphila bakhona bayezwa bangithinte la bafunela amaloya babophisa uChamisa umntwana wabo wafa phambi kukaChamisa umntwana wabo esiya kufa ebulawa ngabantu abeseyathatha umbongeni incube phambi kukaChamisa ngoba wathi uma umbongeni ebaleka wabalekela kupresident wakhe phela uChamisa uChamisa ngoba kala sithunzi befika bemthathela khona lapho bemtshaba eze bembulala uChamisa ebhekile ayizothi president kwalokho kuba nje bathola umuntu wabophisa uChamisa ba fanele bathole 500,000 kuChamisa.
Studio 7 litshona njani basazi betha kahle? Yeah. Sicela la klike lidlale phela ama audio wethu. Hawu, kanti sawonani kanti. Sawonani. Hayi, ufisa ukunqoma kuphela uShabanga. Hayi. Hayi, lobaba lo hayi ngeke. Singakutsho nje ukuthi ama-3+ amahle uma ungayazi ipolitiki useza khontinya lokuthi wena uChabanga uChabanga but uma uzazi ukuthi uyi-MP under i-3+ kumbe uyisenetha or uyini usesikhundleni kuyokusiza ukuthi ugide isiginqi sikaChabanga right now ngoba kwayona i-3+ ayiselayo into ezayenza ngoba amazi kumbe labathi abamazi ipolitiki machawe ingenye into edinga ukuthi uyi-understand ayidingi ukuthi uyizwe umuntu ukuthi usithoni yayixoxe yayazi politiki uChabanga uhamba ngepolitiki kahambi ngepolitiki yepapa lamagwinya hamba ipolitiki estraight yesemthethweni ngakuzombona ehambe wina amakhesi and uyobacotha bonke abangalandeli ipolitiki kumba bangalandeli umthetho ka-SG uyobacosha bonke bayophuma and akula muntu ozomenza lutho futhi la i-3+ yayisezi angeke isakhona ukumcosha izilongo mayidlule kukuyiwina le kesi
vuka mthwakazi vuka abantu yithi abantu yithi yithi abantu salibonani mahlabezulu mthwakazi omuhle ngiyalinxusa njalo ngiyalicela ngesisa sonke ukuba kobulawayo asizameni ukuthi sivoteleni i-MRP imthwakazi Republic Party kula ama-by-elections azayo singakhalali ngoba singakhalala sesinikeza iZANU-PF ithuba lokuba igcine ithola i-2/3 majority eParliament eyinto esilwalayo esingafuni ukuthi ibe iyithole njalo asefuna ukuthi ingafi yabusa ibulawayo ibulawayo umzi omkhulu wamaNdebele okamzilikazi kamashobana asiyalinde ibulawayo yethu bengaze bebelokhu besithathela kancane kancane ngapha emakhaya emaphandleni ibulawayo iyale iqinile iyimbumba ithesaka ngudlovu okhulumayo etholojo kuwadi 12 ngicela senzeni njalo naso isimemo engilaso bangithi ngiyabonga
njani kustudio 7 omuhle ngikhuluma ngisentaba zinduna egadadi la umsakazi wami kwenzakale isimanga lapha okwenzakaleyo bekulabantu abemthwakazi lapha ade bebuye ngomgqibelo bese kwenza lokhani okuthiwa kwemtolo laphana ukuzokhumbula amakhawe lawana sijiya egadadi laphana mina njengomculi ngizamile ukufaka imculo njengoba nisikhathi esiningi ngifaka umculo laphana abantu bajabule kube kuhle ngicebe ngabanye ukuthi ayibhalisa u-entertain abantu ngithese ngisithi ngiyaqala umculo laphana abangitshela ukuthi abafuni ingoma zamashona kodwa ingoma de ngizihlabela bezingesesindebeleni ngiyachaya nje umsebe wesindebele isunkula esindebeleni azange ngiphatheke kuhle umsakazi wami ngathi sengisuka laphana ngasuka sengikhalala sengisihambela abantu labana babedakiwe ubuningi babona labana babegqoka amabheju bangilandela ngobuningi bezama ukuthi balisane lami kabanzi kodwa hayi kabasazange banginalameli kodwa ngithi kungasenani lina bantu bemthwakazi ngithanda ukuthi ngiliqondise thina sihlala lapha entabazinduna abantu abethu abakaze babona ubunqumo bethu nale biyaligqoka imsisi lihamba ngamapenti abanye veleli ngalama penti linqunu bhunu izetshengisa abantu abethinta abazinduna lapho kunqunukeni omama laba babebuyile ababegqoke iziketi lezana babephakamisile iziketi zikhona lezimfitshane kukhanya imilenze kukhanya amaprinti ukucina kweprinti yomuntu ongumama kanti yikho kubuyela emasikweni yini lokho elithi abantu babuyele emasikweni ochaka yikho ababekwenza yini olobhekula yibo ababekwenza yikho ababekwenza yini ngoba selihambaze mina owami umntwana khonapha ekhakakazi abona iphenti lami ngaphandle kokuthi alibone ecingweni kodwa kuyisimanga ukuthi lina liyabuya ligida livunela abantwana amaphenti ibisenza into eziyisimanga njalo indawo liyana yila ma-toilet lapha ibuya libuthane libaningi ligcwalisa iganga leliyana idoti abantu basale bephila nzima bephefumula umoya ongcolileyo umoya wenu lisuka lawo khatshana ngicela ukuthi next time nxa libuya libuye lilungiselele ukuthi laphana kube nezambuzi lama-toilet kube klini libe ligqoke kahle lemsisi yenu ukuze abantu abethu bangasali bebona ihlazo lenhlamba yenu elibuya lizoyenza esigabeni sethu lithiya lingcolisa indawo yethu ngedoti yenu asali ukuthi amakhawa akhunjulwe kodwa sicela ukuthi libuye lile nhlonipho lingasibuyeli lihambaze
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bestudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwanela inyanga egcweleyo namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyano weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza kanye labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Unobhala jikelele womanyano weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres Uchale intathelezindaba eNew York izolo ukuthi kumele iHamas leIsrael zibeke phansi izikhali ukuze kuphathiswe abantu abadinga usizo oluphuthumayo kulindawo. Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden yena ubikwa ekhulumelo mkhokheli kahulumende weIsrael. Umnumzana Benjamin Netanyahu izolo mayelana ngokumisa limpi. Kusenjalo, owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump umiswe emthethwandaba eNew York izolo esetheswa icala lokuqamba amanga ngenotho yakhe ukuze ethole izikwelede emabhanga. Esipha ubufakazi phambi kwenkundla umnumzana Trump uchothoze umahluli lomtshutshisi esithi ngabantu abamzondayo abamhlukuluza ngabomo nje ngendaba zombusazwe. Sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika futhi eyingcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into enkulu yikuthi uTrump uyile yena ngokwakhe mathupha emthethwandaba kuyinto eqakathekileyo eMelika lathe siyidingayo eZimbabwe ukuthiwa yi-equality before the law kulingana kwabantu emthethweni kalanga wathi mina kangiye emthethweni ngokuba eZimbabwe sihlangana lesimo sokuthi abebandla libusayo kabayi emthethwandaba ngendlela lesikhangelele kuyo kababotshwa ngendlela leyo kubotshwa laba baqembela iphikisayo kodwa esikubonileyo eMelika yikuthi uTrump lanxa engu-former president lanxa engumuntu owayebusa lanxa engumuntu olemali lanxa engumuntu omkhulu uyile emthethwandaba wayakhuluma zona lezi zinto lanxa abantu bengasuthiseka ukuthi kasazikhulumanga kahle bebona ekade ehlambalaze eseyisa isenza konke lokhuyana okukhulu yikuthi konke lokhu bekukhulume semthethwandaba kuyinto enhle kakhulu eMelika.
UTrump siyazi ukuthi useke wamiswa njalo enkantolo ebhekane lamanye amacala njalo njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngomnyaka ozayo sesibonile ukuthi kubandla lakhe lama-Republicans nguye okhokhelayo njalo uqhubeka ethola usekelo. Ngezinye indlela singathi ukumiswa enkantolo lokhu kumenza athole usekelo yini uTrump?
Ebantwini abavele bemthanda uTrump bazamthanda kakhulu okuphindwe kanenge ngesenzo sona lesi sokuthi aye emthethwandaba ngoba babe embona ethwele isiphambano sabo ebahluphekela kakhulu okwedlula laba abanye bazaqina kakhulu ke ngomva kwakhe angalimala khona kukulaba abazimeleyo esithi ngama independent abaya ngokuthi umuntu okhulumani basebelandela khona lokho lapha angalimala khona kodwa ke kulabo abavele bemsekela hayi kuza kwenza ukuthi aqine kakhulu kuma primary Republican Party ukuza mpha amathuba amakhulu kakhulu ukuthi aphumelele lanxa nje vele ngunumber 1 lokhu okwenzakala ukuthi ayemthethwandaba kuza kwenza ukuthi abantu bamthande kakhulu abavele bemthanda sengalimala nje kulaba abanye kodwa angiboni ngalesi sikhathi ukuthi kuzaba ukulimala okukhulu kakhulu
uMongameli Biden olilunga lebandla lamademocrats ngakolunye uhlangothi sibona la edonsa nzima kuphenyo lokhu esingathi ngama-polls alubana ethe waba nguye ongqikilana loTrump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo singabona izalankomoni
uBiden abantu abaningi bambone sekhulile kakhulu okuyinto ezamlimaza nxa ngabe eyicandidate ngo-2024 ku-presidential election kodwa kusengalimala vele khona ku-Democratic Party okungenzeka ukuthi kunyaka lozayo sibona abanye besukuma besithi hayi fakani mina angiboni ukuthi uzangena eyedwa ama primary Democratic Party bazasukuma babe banenge abantu bazabe sithu sekhulile kakhulu angekaza anqobe ama Republicans into ezabekhunywa kakhulu ukuthi sidinga umuntu ozanqoba uTrump sidinga umuntu ozanqoba uTrump sidinga umuntu ozanqoba uTrump yikho abazabe bekukhuluma abe Democratic Party kakhulu ngakho ke uBiden angibona ukuthi bazabe besiqiniseko ngeminyaka yakhe ukuthi usenganqoba ukhetho igeneral election ngo-2024
umnumzana efidlela Ncube uyingcweti yecobungo layezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Hala sempandeni uThemba Maseko ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umthethwandaba wenomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuphalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango. Lekhumbule zikhona ezakusihlwa mthwakazi omuhle. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, muntungamilinkomo. Litshone kuhle.